uZulu obekulobukhosi owenzelwe e-National Heroes Acre ubedatshuliswa ngomculo langokunye. UMnangagwa uthi okumqoka yikuba uZulu aqakathekise ilizwe lakhe asebenze njengebumba, hatshi ukudonsekala lohlakela, ngoba lokho kungasakhi isizwe.
We will, with greater resolve,
kuzolondoloza amalungelo akusisekelo sombuso. Sinanzelele ukuthi lawo malungelo akusisekelo sombuso asesetshenziswa ngendlela
engayisiyo.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezomvikela lendaba zabalwa impi yenkululeko uMnumzana Victor Matumadanda uphathe udaba lwe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lokuqoqa utshengisela mhlaka 16 Ncwabakazi ethi ukuzikhohlisa. Kodwa isikhulumeli se-MDC uMnumzana Daniel Mulukele uthi abakwenzayo yikulandela umthetho wona obavumela ukutshengisela njengokuthiwo isisekelo sombuso.
I-High Court a few months ago iyethulele i-judgment labo bantu abafuna ukutshengisela mba bafuna ukumatsha, they can notify the police ukwenzela ukuthi amapholisa bemeshe ukuthi kule-law and order. I-Court iyacaca ukuthi namapholisa akanalungelo lokumisa abantu abafuna ukudemonstrate.
Umlukele uthi kunje abalungiselelo okutshengisela kwamhla ka-16 Ncwabakazi esekusibanga esiphezulu njalo akubuyelwa muva.
Thina njenge-MDC siqhubela phambili ngamalungiselelo. Sizamekisha ukuthi kuyabe kunama-marshals, kuyabe nendlela zonke ezitsheneyo ukuthi imatshi yethu iqhubekele ngokuthula kungela-violence.
Umsekelo omkhokheli ehlangothini lwabasakhulayo uZANU-PF uLouis Mathutu uthi babalindele kulokho kutshengisela bevumelana nabe-MDC.
Bayini abaza kuyitsho siza kuma silinde umhlaka 16 njengoba eseseduze nje. Ngabenzi abakwenzayo thina lathi sizokwenza okwethu ngendlela yethu ukulondoloza ilizwe.
Esekhuluma phezu kokuqakatheka kosuku lokunanza abalwa impi yenkululeko uMasimadala uthi lungoluqakathekileyo hatshi kuye labezanupiya kuphela kodwa uZulu wonke eZimbabwe.
Abaningi bafa bakwenza kukhonoko befuna ulizwe lemdisi yikho esikubongayo, yikho esikuthakazelelayo.
Umkhokheli weqembu lenzo sakusa bonisa uCosmas Siziba ulandisa ngokuqakatheka kwaleli langa kuye njengosakhulayo.
Usuku lwanamhla lisho okukhulu kimi njengomuntu osakhulayo. Sibona imbali lapho esivela khona nalapho kumele khona. So-ke ngithi kuqakatheke kakhulu ngoba sihlonipha amabutho ethu ayiwona asilwela empini abayibona abasilwelela ilizwe.
UMongameli Mnangagwa ukhethe leli thuba ukunikeza izicoco kunkokheli enhlanganisweni ezijiyeleyo kanye labaqhuba umsebenzi wokusiza uZulu ngesikhathi ehlelwe lujuko lwezulu lwesikhukhula eChimanimani ekuqaleni kwawona lo mnyaka. Laba babalisa uMnumzana Bishop Rajuli we-United Nations kuleli kubongwa ihlandla lakhe alidlalayo ekubuthaniseni usizo ngesikhathi leZimbabwe lehlelwe yingozi yezulu elaletha umonakalo omkhulu lemva zabantu eChimanimani. Kube ngwenjalo okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika engomele ele-Democratic Republic of Congo kuleli u-ambasada Mwanananga Mawapanga. Lo mnikazi wenkampani yamakhalekhukhwini ye-Econet uMnumzana Strive Masiwa laye utholiswe isicoco kubongwa umsebenzi owenziwa ngakohlangothi lwe-High Life Foundation enkampanini le. UZulu uqhubeke elibaziswa ngengoma zokholo lezomdabu ebezihlatshelwa ngendima ezehlukeneyo ebezingenela kumaqembu ashiyeneyo abalisa elenza sakuza Morning Star, elembira zenariza kanye lele-Police Band. Ngimele isitudio 7 eHarare, ngingumezi Gama.